Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wezanu PF okuchaywe sobala. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera izolo.
I documentary ye Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uyena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khona oku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngomuntu ole ngomuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU PF.
Kwathiya iMDC Alliance achi siyamkolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe imali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patin owake wabotshelwa amacala afanayo kwele Kenya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lekaMacmillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo LCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, yena othi
i-documentary ye Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF yaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho into abazinikwa kuZANU-PF into abazitshontshela uZulu into abatshontshe iZANU-PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe yikho kuphela okukhona ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe obusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo i-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sewaqeda amadayimani kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakamnangagwa uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakamnangagwa
manje kwenziweni chirodza lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba umongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona
into engasiza umphakathi yikuthi iZANU-PF iphume embusweni iZANU-PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana uadvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okamnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakobulawayo ubulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakamnangagwa uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu
ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela ubuvele busazakala umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC kobulawayo untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule
lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe ngu-Hubert Angel Hubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli injongo yabe kungcolisa umongameli yikumuzwa lo ukulena lo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khona ukuthi abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole uyase ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile lakho kukhulumayo kona kokungcolileyo kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi ngoba akasomuntu omele ilizwe lo umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kokuganga engcolisa ilizwe lethu
umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF abantu ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawedale lePhalamende lanxa bengasoze bencintise kolweSenate ngoba kusesama abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU-PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU-PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulantandokazulu kubandla le CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule triple C, ngicela nje ukubuza ukuthi party leyi iformwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-triple C. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana PF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election. Nanti ngizwa abanye kuthoko khona kule i-constituency labantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, so kusala nje kulomuntu 1. Ha, mina ngibone ngani hiyo pheli democracy. Yikho engikubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona kuopposition ukuthi kule democracy. Yikho sengikubonayo kusecond republic ekhokhelwa ngupresident iDim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yeZANU PF. And ngiyasebenza ukuthi upresident wethu upresident iDim Nangagwa ewine futhi. Yeah, izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho. Hayi, izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka amakandidati noma upresident wangikhona engama esithi ufuna ukuba ngupresident, ngupresident we-independent because kakahambi kuCongress, kakayindosewa ngeCongress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangikhona besithi asisafuni iZANU PF, babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Kathesi it's 2023. Kuchu kuti mina so far anika qualify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa upresident wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami singafika, ngiza kuma lami. Azange ngichiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngichiye i-opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala kathesi so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-triple C. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidati noma upresident wangikhona engama, upresident we-independent because kakahambi kuCongress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla le-ZANU PF owasuka kubandla le-MDC Alliance. njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Thimvyo skalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla lesiCC
kambe umama uLilian Thimvyo engathi uyajabula kuzana uPF ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda ngumuntu ethe simhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuzana uPF samfisela inhlanhla enhle ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko thina sibe lonyawo olutsha esithi new approach lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo beyiwodi beyiconstituency baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengozulu abamabandla ama human rights lamamandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiwo kuthiwa ngama stakeholders ngoba u MP uyabe yi national representative e parliament kameleli party umelela abantu lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa siyesaba ukuchaya ama primary election hatshi abantu sebejayela into ezindala thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo umama Thimvyo simfisele inhlahla enhle uma la izana imvumile hayi gasebenzele isizwe hayi sisu sakhe singokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists kusasa mdlani zanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC engasihluphi ngathi gakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo badle imisebenzi imigwaqo konke hhayi kuhoza nalathi thina injongo yethu yikubusa sikhuphi zanu PF esihlalweni constitutionally njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini njalo iparty eyachiywa ngumama lo ayisiyo CCC wachiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections kafunde kuhle ezwe esikutshoyo siyabonga
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezimwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola eMelika angamachumi amabili lanye US$21 million. Okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolu gatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi igolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
37 njani isihlobo labangani nabo khuluma ngogobela ogobela umfana wasegwanda umfana wasegwanda siyalizwa liyakhuluma isihlobo labangani yonke Bekwele ilente hifunguli huza mina uti Songo wati Amerika Ipari puu Laile bati chaziru watu hachu It is okay information yonke ase Zimbabwe ase Zimbabwe kanti into yakhona le noma zikhipha information ukuze ukuthi lento le incedane ngoba cause izobhala iamerika iyabhala amabhuku lo jazira yakhona izokhipha information yonke ukuthi uzosinceda ngani ngoba cause ayo jazira bangkhona laba labo amerika bengayilandi straight zami abayilandi straight zami beyikhiphe ayikhona ukuyositshela ukuthi babhale ibhuku babhala nabojaziri bangkhona bathi bakhiphi information angeke usize ngalutho lo ngambona usiza ngalutho ezihlobo labanganambona amboni ngoba cause lalaba labamandebele lawa asetshenziswayo laba emaphathini ko-occ nabozanu p f ngamandebele wodwa akhuluma angeke uze umuntu esonini ekhuluma angeke uze umuntu esonini nabo bakhuluma ugawule labothuma labo bantu esindebeleni nangale futhi lakutambani ebatamunzori yangikhona le amandebele ahlale ekhuluma amandebele akhuluma angeke ulize abantu besonini bekhuluma hhayi elanitshintshe amandebele cele tshintshe please atshintshe amandebele cela azinokamakhwapha kulapho kulaphozinokamakhwapha amandebele enyabonga imugobela ngicela lifunde le yami leyi nothi ngicala lifunde ukuthi amandebele noma zenzini bazohlala benanto bazakenza ngokungabambani kwethu
kwistudio seven basakazi nabalaleli nami ngitimphawule ngoba ngingeneka ngala kunini lami ngagcina ukuzuza ngikhuluma kuseven ngiqeda kumamula ugawule lapha ephawula ngendaba yokusinekela igold ugawule bantu uyamuzwa uthi uyethukile shem ugawule kwisitime hayi uyangekile umdala lo sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi laye wajoyine usathane ngoba ujoyine izalu ufana nokujula ubusathane kunzima gawule ukuthi uphume mdala wami kodwa hayi kubuhlungu lokho yazi ukuthi ilizwe ligugudo kanje alaba abantu babotsha laba kuzima sobona mokuyawela khona induku nokuxamuxamu kodwa umfana yena nonyanga gawule dala ubavelicile umfana siyamfaka ya umfana sitika
sanibonani bantu be-studio seven abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane ngasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu be-studio seven besicela nje umnangagwa angasijwayeli mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe thina bantu besindebele sime sodwa angabe lokho nje esinqindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela bantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapho akhona umnangagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe alokho ayinikeza abantu ney'moto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathinithini hayi cha lokho-ke hhayi akakwenze kubo khona ngale esishoneni thina besicela nje esindebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina abakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngise-South Africa ngiyabonga kakhulu bantu be-studio seven
salibonani loko ngiyakhuluma bakithi okhuluma wa-BG Bramba uyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila zizitshela ukuthi zihlakaniphile kanti cha kazihlakaniphanga nango ugawule ukhulumela abantu abatholwe betshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe lase-Nigeria bathi Nigeria bathini leli lizwe edubayi thina siyalamba ngapha bona bayadayisa ngendlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana uthi omama kumele basekutswana emakhishini behole 1,800 pula hayi inhlamba bakithi esizweni esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela bezithathe njengomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha ama-sandakela yonke besigqoka ama-sandakela kwakobattle camp ya sikhulethi nasihamba ngama-sandakela yabona ngathi uma ngibheka izinto abazigqoka enyaweni amajambabo labo ngenyaweni lawo ngabona kufana nokwami mayini kubhekile bonke kufana nokwami so ngendlela ababelo dlame ngakhona laba abantu abayana kwangenza ngakhupha le basenda khamba ngihamba ngenyawo ngoba mbona ngani into abayenza emphakathini bazoyenza nakhe ukuthi nina wayengqoke into efane yabo ngoba bona kahle kahle abantu abana babe ngontando wayiphikiswa nje into abafuna ukuyenza bayenza manje yabona so bangenza ngihamba ngenyawo esikolo ngenxa kwesaba ukuthi nina into yami igqokile enyaweni yamasenda khamba ngqokile enyaweni agqoba abhala ofana nokwabo mabegqobelelaba bagqobe khona kufana nokwami so ngizaba nenkinga ngimncane ngimjalo ngigrade 1 ukuthi nina ngigqoke into efana neyabo bangishaye bangibulala ngobabona bedume ngobulala vele abantu bakhona so hayi into laphana into laphana iyangihlukumeza ebusuku nemini ukuthi lela lizwe lizwe bani kahle kahle lizwe bani kahle kahle elila bantu abathule kangaka ngaba bechathazwa kabuhlungu nje phela into esiyenziwe ezimbabwe kuyofana umuntu hlae ukuthontisela iplastic everyday maye kubona la iplastic akuthontisela wena uthule phela ukhale atwathi ungakhali futhi ufele ngaphakathi yabona ubuhlungu obuzwayo umele uthule ufele ngaphakathi siza ubuhlungu ukuthi wenilanga lo muntu lowo uzathi sithethana naye zothula nje njengani suku zonke ngingathuli ngingathuli endlela acabanga khona ukuthi naye lowo vele akabisele akenzini kodwa hhayi one day lo muntu uyathi maye kanithontisela iplastic yachisayo ngoba hayi enough is enough sometime umuntu angihlukumeza kakhulu kumele ufike kuthini hayi ungasekufa yini afana nalokho kufana lokufa
Studio 7 linjani Studio 7 yazi ngisafuna ukuthi ngike ngithi amagama ababili ngogawu ugawule into omele ezazi ukuthi ulindebele ulindebele and you never change ukuthi abelinje loku ukutshona nje ethi ye kunje ye zama ukuvikavika evika into engalamsebenzi njalo into engamncedi ingalutho the only thing into umele beyicabanga amandebele ukuthi alikho indebele elisesitulweni esiphezulu phatini yezani what is causing that why bengakuboni kono amandebele they must move away from amashona bemekatshana ngoba lokhu vela kubasizitabaza because amaphathi amashona avula amaphathi asebenzisa amandebele ukuthi bakhulume ukuze amandebele bavote mayeqede kubavotela amandebele bazimela labalala so amandebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndawo yokuthi azahlupheka kumbe njani akulanto azimini nathi ngoba lelani lizwe libuswa umhlobo othile kuphela kalibuswa yimihlobo ngoba silabo sasafika kakonapa isalapi kibuswa umzukuswa umsutu kibuswa umtswana kibuswa whatsoever they don't care elong we are doing right if you are in the party so elezimbabwe libuswa lishona kuphela polisi kutsho njalo ugawule kazama ukuthi ekezibone ezinokamakhwabo umdala
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wezanu PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababengamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla lezanu PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebengamalunga ezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngu-half past 7 njengalokho esikwenza nsuku zonke.